umama uHarris enganqoba, siyakwazi ukuthi kule continuation ekhona yena lo baba uBiden okhona kathesi. Siwazi ukuthi ama-Democrats bona bathanda ukuba in a more defensive approach ezinto ezenzakalayo all over the world, ukuba le peace lokumake sure ukuthi amazwe wonke ayakhulumelana kuhle. Siyabona ukuthi kuyabe kungela more of these confrontations ezenzakala kathesi esizibonayo. And siyabona ukuthi i-America layo ingathiwa isikhangelela ukuthi amanye amazwe are responsible for their areas. Singakhangela i-NATO, sibona ngathiwa sebengenisa bo-Ukraine, Finland, le-Sweden ukuthi lazo zibe le-protection ye-Article 5 ukuthi zingabanjwa by any other country, then bazabe bencedisa in those areas. So khonapho ngithi hayi, umama uHarris ngangena ngathiwa yi-continuation of the same policies ezisetshenziswa ngubaba uBiden. Maybe a little bit change here and there, but ngathiwa kuyabe kufana.
Phansi kombuso kaTrump ke.
Kunganqoba ubaba uTrump, hayi, the first 4 years ekhona laphana sabona an aggressive policy eyoku-withdraw the United States from international scene or ama matters of world affairs. Sabona besithi i-America first in a lot of things. And ubaba uTrump njoba wayengu-businessman oqakathekileyo for a long, long time. Yena, the lens as bona around the world is about making money and making big money for his country. So khonapho ngathiwa i-philosophy yabe isitshintshile. Siyabona impilo ezizonke ezihambayo. America is very invested. Hayi, ngiyabe sembona ngathi yabe se-keeper the investment yonke yona le, esengathiwa se-concentrator with an isolationist policy. But Konoko, sibona ngathiwa, is detrimental to world affairs.